sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 5 mfufu 2017 ngo Chris Kanje.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli Robert Mugabe ubikwa ethukuthele kanonwabo phezu kwamazwi kamsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa othi wafakelwa. Njalo sikhuluma nje uMnangagwa ubika elomhlangano lentatheli zindaba.
Usuku etuthakazelela kakhulu ngoba sibika emuva sibeke ukuthi imisebenzi yethu esiyabe siyenza siyenza kanjani, njalo siphinde sibeke masibona ingane zethu esiyabe sizifundisile sesisezindaweni ezinhle eziningi besebenza kahle, sibona ukuthi hhayi impela siyabe sisebenzile.
Ababalisi beZimbabwe babambane labanye babo emhlabeni jikelele lamhlanje ekunanzeni ilanga eliqakathekisa umsebenzi wabo ele World Teachers Day.
Indawo zonke zelizwe lapho abantu bethu abezethu abazabe kuyakhona emizini yenu bezolibhalisa ezikolo lezitolo namanye amasenta aduzanilani.
Inhlanganiso ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisela ukuvota kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku eyama-biometric voter registration.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa utheze olulenkume ngempela sonto lapho athe wafakelwa ithefu njengalokho okwenziwa ngumphathintambo wemaswingo unkosikazi Shubayi Mahofa. Umnangagwa uyangiswe ngumongameli Mgabe obevela kwele South Africa egcekeni lendizamtshina lapho ayale kumxhawula wasemfuqa. Ababili laba babonakala emsakazweni weZBC bekhuluma okwesikhathi esingafika imizuzu elithumi lanxa amazwi abo abengazwakali bebebonakala bethukuthele. Abazi ngokwenzakalayo bathi abangokwenzakeleyo bathi uMgabe utshele uMnangagwa ukuthi waqamba amanga ngembangela yemfa kaMahofa esithi kumele alethe ubufakazi bokuthi wafakelwa itshefu kungakafiki ihola lethumi kusasa. UMgabe ubikwa esithi engehluleka uMnangagwa kuzamele achasise ukuthi wayevele ejongeni ngamazwi akhe. Kodwa sikhuluma nje uMnangagwa ubika ebizwe intatheli zindaba akwaziwa ukuthi ufuna ukukhulumani. Kodwa kubikwa njalo ukubana ezinye intatheli zindaba zixotshiwe.
Ababalisi beZimbabwe babambane labanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni ilanga eliqakathekisa umsebenzi wabo ele World Teachers Day. Ababalisi laba bebekhala ngeholo eliphansi njalo besithi uhulumende kahloniphi amalungelo abo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yathule umbiko ichothoza kakhulu umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora isithi uyehluleka umsebenzi. Ukungabhadalwa kuhle sokubangele ukuthi ababalisi abaningi basuke eZimbabwe bayedinga imisebenzi kwamanye amazwe. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Khuli Mathulela Spanda ofundisa kwesinye isikolo eJohannesburg kwele South Africa.
Lusuku esiluthakazelela kakhulu ngoba sibheka emuva sibhekuthi imisebenzi yethu esiyabe siyenza siyenza kanjani njalo siphinde sibheke masibona ingane zethu esiyabe sizifundisile sesisezindaweni ezinhle eziningi besebenza kahle sibona ukuthi hayi impela siyabe sisebenzile njengoba bethi i-noble profession sibona ngezithelo zawo
siyazi eZimbabwe kule nkinga eziningi ababalisi ababhekane lazo ezigoqela iholo eliphansi lokuswela izinto zokusebenzisa ezikolo okusuke kuphazamise kakhulu imfundo yabantwana nxa uqathanisa ukwenzakala eZimbabwe laseSouth Africa mahluko bani khona
mawuthi ngibheka ngesikhathi lapho engangifundisa khona eZimbabwe into engaqala ngayo ngabe ngiqathanisa ngestandard of education iZimbabwe ingabe ihamba sibile bunzimeni ezintweni ezifana lokuthi ababalisi basuka baya kwezinye izindawo labantwana basuka eZimbabwe buya bezofunda eSouth Africa yabo lokhu sakhanya ukuthi insalela yakhona eyokuthi basendaweni once upon a time le standard of education ephezulu so mawuyiqathanisa bakhaya mabefika lapha bayenza kuhle kakhulu but khonoko nje ukuthi ababalisi basuka bagcwala yonke indawo zabona ukuthi iSouth Africa isibhenefitha kakhulu emandleni ababalisa kumele ukuthi ngabakhulisa vele ilizwe laseZimbabwe and yikho sokuna kusenza lokuthi standard of education eSouth Africa ikhanye isingani iphezulu or iyalingana leZimbabwe kodwa yena isebangeni eliphezulu ngoba kulama resources wonke ama qualified teachers ayeZimbabwe amele befundisa ekhaya yiwagcwele khona phe South Africa
senke ngakutsho lokho ukuwe baba Sipanda kodwa ngithanda ukuphinda njalo uZulu elalele wangifundisa njalo mangikhangela emuva ngiyaziqhenya ngawe ngithi ungomunye wababalisi engibathakazelelayo kakhulu engizahlala ngibaphakamisa empilweni yami ngalokho ngiyabonga
Hayi, lami ngiyabonga Mr. Nkomo ngoba ndokungikhumbula insuku zethu seDombodima ma sasihamba lapho esifika khona sihamba sixoxa nje ngeliterature. So lami ngiyabonga kakhulu ukuthi bendiloku ngisacommunicate lawe Mr. Nkomo.
Umnumzana Khuli Mathulela Sipanda ngumbalisi weZimbabwe ofundisa kwele South Africa.
Dolobho leGwanda sesole iqula lePhalamende libona ukusetshenziswa kwemali esithi uhulumende akalandaba lentuthuko yezansi yemandebeleni ngoba kulamadamu kanye lezakhiwo ezingakapheli. Secele ukuba lezinhlelo ziyebelwa imali ukuze ziqediswe. Uvusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Iningi labantu abakade besemhlanganweni wokuhlaziya ngoluhlu lemali esetshenziswa nguhulumende olebudget oqhutshelwe ehoteleni eGwanda belikhala ngokungayakhiwa kwedamu leThuli Manyange lona elakhulunywa ngalo kusukela ngomnyaka 1985 kodwa kuze kube lalamuhla kula osekwenziwe. Umnumzana Timothy Zulu isakhamuzi eGwanda njalo elilunga leZanu PF ngomunye wabakhathazekileyo ngodaba leThuli Manyange dam. Olunye udaba obelumqoka kulombuthano ngolomgwaqo osuka eGwanda usiya eMapisa okubikwa utshengisa ukuthi wanindwa ithara lapho ukhangela imephu eZimbabwe kodwa lalamhlanje ugcwele amatshe. Usomabhizimusi waleli dolobho umnumzana Meshek Ndlovu uthi kusobala ukuthi imali yatshontshwa.
Umgwaqo lo akhuluma ngawo ohlanganisa iGwanda leMapisa leFlamish kade waphekwa ukuthi sewalungiswa usulethala imali yakhona yaphuma yaphelela emazinyweni amanye amadoda.
Ezinye izakhiwo ezilokhu zingakapheli kuleli dolobho zibalisa umthethwandaba weGwanda wona osuleminyaka efika phosa amajumi amabili wama ukwakhiwa kanye lekolitshi leJoshua Mkapu Wenkomo Polytechnic. Ezinye isakhamuzi umnumzana Sembarashe Moyo yena uthi ufuna isibhedlela seGwanda sithuthukiswe ngemali ezigidi ezine zamadola i-$4 million.
Isitungu iza ilabantu abalutshani kule Matisa. But yanikeza 800,000. Each pinge e district hospital yanikezwa imali efika 1,175,000. But isibhedlela seGwanda sizange sithole lutho.
Umnumzana abekezela amaduma afuzwayo ongunobhala jikelele wezakhamizi eGwanda uzole kakhulu likomiti ezemali elikhokhelwa nguChalimana umnumzana David Chafika.
Ikomiti le asiboni ukuthi sinceda ngani. Laba abantu sebele 10 years benje beyikomiti yena le efana nayo. Bebuya lapha eGwanda every year and every year sibatshela exactly the same things. Yena lezi izinto ezikhulunywa zonke ngabantu emhlanganweni khona izinto esesikhulume sasiphinda sasiphinda kodwa kakulalo lutho oluyenzakalayo.
Abanye bacele ukuthi likomiti icabange ukusetshenziswa kwemali yakwele South Africa kuleli kwesule imali yohlobo lwama-bond abakade besuka ku ngathi zikahulumende bakhale ngokusilela kwezimoto zokusebenzisa. Ngingovusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawandeni eGwanda.
Inhlanganiso Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni iZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisela ukuvota elizweni lonke jikelele kuqala ngolwesibili ngeviki ezayo. Kuvika ubathabile Masuku.
Uhlelo lokubhalisa ilungelo lokuvota kusetshenziswa imitshina yangalezinsuku eBVR lukhayelelwe ukuqala okugcweleyo mhla ka 10 Mfumfu isimemethekisiwe ezigabeni zonke zelizwe njalo kuzakwenziwa ngamahlandla amane. Ekhuluma le Studio 7 esinye seziphatha amandla sekomishini yeZEC uDokotela Qhubani Moyo uthe imitshina elikhulu lasikhombisa izave iqondane lobulawayo njalo uhlelo lolu lukhangelelwe ukubhalisa abantu abafika inkulungwane ezedlula amakhulu amane 444,000.
Indawo zonke zebizwe lapho abantu bethu abeZEC abazamekuye kuya khona emizini yenu bezolubhalisa ezikolo lezitolo amanye amasenta atuzalilani. Sikhuluma nje kathesi abevota education bazele sekuground bezofundisana lalo ukuthi lilungiselelwe ukuthi kusukisela mhlaka 10 Okthoba bazabe sebebuya ezigabeni zenu. So labo abangabhalisanga kuma-district offices yazini ukuthi selingalungiselela ukuthi libhaliswe ukuvota kathesi ngoba sokufike ebangeni lokuthi sibuye kini khonapho emakhaya yenu ngoba imitshina yethu yonke ekubhalise kade isele isibuyile vela khona le emazweni sesiyihambisile ezigabeni lezigaba ukuthi abantu bethu basebenze barejiste wonke ozuyo ikhoze sithi njengekomishin wonke umuntu kahlale elungiselele isikhupha sakho kumbe ipassport yakho ukwenzela ukuthi uyebhalisa ukuvota.
Olwela amalungelo oluntu ekhangele ezokhetho kobulawayo umnumzana Mthokozi Sindebele usole iZEC esithi uhlelo lolu luzakhipha impumela efana loluhlu lwamabizo abantu abazavota oludala.
Hayi, ama-centers siwabonile sibili kodwa esikubonayo ukuthi khona khona uhlelo lolu lokurejista lolu luzaba neproblem efana neproblem naleyana eyama-birth certificate. Uhlelo lwe-register general's office lokuthathisa abantu ama-birth certificate ukuthi khona khona ama-centers lapha ade kuthathwa khona ama-birth certificate abengekho visible bekungakhanyi nje bekuzibonela abantu bedlula bengazi vele ukuthi kwenzakalani.
Omunye wabakhangelele ukubhalisa ukuvota umnumzana Nkosi Khona Mathe uthi uhlelo lolu luhle kakhulu laloba luphuze ukuqalisa.
Kodwa ke khathesi nxa sebebuya besiba seduze besiba begcwala indawo yonke besabalale indawo yonke ngibona kuyabangcono kithi esifuna ukuvota lakulabo abangabe bebengabantu ababengafuni ukuvota kodwa bengagcina bekhuthazekile ukuthi labo bebuye bezovota. Singabhalisa ngiyabona ukuthi sibhalise endaweni eziningi kusho ukuthi abaningi bazabe sebesanelisa labo ukuthi bebekhona kulo nto oluhlelo oluzenzakala umnyaka ozayo lokuvota.
Abantu ilizwe lonke jikelele bamatasatasa bezama ukuthatha ingwalo eziqondileyo zokuzalwa kumbe izithupha ukuze benelise ukuyabhalisa ukuvota. Kodwa laba abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa bathi lolu hlelo lukahulumende solusenza engane abantu bebesehluleka ukuthatha amaphepha aqondileyo ngenxa yemali, khona okwehlula abantu kulubandlululo kanye nezindingo eziningi ezifunwa yihofisi yokuthatha amaphepha. IZEC ikhuthaze inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zisebenze kabanzi ekumemethekiseni ilizwi lokubhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana esihluzeni bomama sixoxa ngemizamo yabanye abathi kusetshenziswe imali yakwele South Africa eRand ibe yingxenye yemali yeZimbabwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isehlakalo sokudutshulwa kwabantu abakade besemkhosini womculo womdumo wecountry edolobheni leLas Vegas esigabeni seNevada khonapha eMelika sokudale ukuthi amanye amalunga ebandla lama-Republicans abakade bengasekeli imigoqo ekuthengiseleni uZulu Makhaza imibhobho bathi kumele lukhangelisiswe lolu daba.
Isigodlo sakwele India eseMumbai sivikwa sigalula phakathi kwamanzi ngemva kokuna kwezulu elinengi eliqale ngenyanga kaNcwabakazi njalo elinoke lichitheka kuze kube namuhla. Incwadi kwezomkhathi zithi lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi i-global warming, ikakhulu isikhudumezi esenzakala kumfula omkhulu owe-Arabia Sea.
Ukudoniselana amandla kubandla leZANU-PF kungaba sekufike kusibanga esikude kulandela ukufuqwa esifubeni okwenziwe umnangagwa umongameli Mugabe izolo egcekeni lendizamtshina lapho ayale lokumqhawula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi lo mnumzana Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ngibona mina lokhu kutshengisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabe likhangelane lobudlwangudlwangu obukhulu, ngoba phela ibandla leZANU-PF alijayelanga ukuthi kube nomuntu ozama ukuthi alwisane njalo azimisele ukumisana lo-President Mugabe. President Mugabe ujwayele ukuthi nxa kulwiwa yena uyabe ngekho, nxa esekhona laye njalo esefakwa phakathi esechallenjwa nje sokuthiwa khona hayi ngena enkundleni kulwiwe, kutshengisa ukuthi kuzakuba nzima kakhulu. Asazi ukuthi abebutho nabanye bazakuthatha ngayiphi indlela njalo bawuceleliphi. Kudube ukuthi sizwa kuthiwa bakuceleli kaMnangagwa, khonokho kutshengisa ukuthi kungaba lokulwisana okukhulu kakhulu.
Mnumzana Sibindi, wena ukubona njani okwenzakalayo kubandla leZANU-PF la?
Well, okwenzakala kubandla leZANU-PF ngathi mina umuntu obathi iBhayibhile kuthiwa kulesikhathi sayo mhlo ngathi inkomiti yeZANU isishiya lapho egcwala khona, ngoba iZANU seyazi iphathi yokudlwangudlwangu, iphathi yeshukuluza abantu, iphathi yabulala abantu ngesikhathi sama-1980s ngesikhula kwe-20,000. Kodwa ngokuthi nawuxoxwa la ukuthi kubala khonokho, kodwa isikhathi esifikile ukuthi isikhathi sebevukelana khona bodwa. And sokusekugcini ukuthi ngokuvukelana kwabo kuningi esizakuzwa ngabo, ngoba bayazani ukuthi bani wenzani. Khonokho kuzolala ukuthokozela sokukhona phakathi kwabo, kade sivelela ngabantu abangafisi ukumele iqiniso, angabantu abafisa ukuthi zenziwe ngentando yabo, bangabantu abangafuni ukuhlonipha nokuyenza abanye abantu. Yikho khonapho esisebevukeleni. Usekugcineni ukuthi lokho omunye imali ukwenza ijatile abeyongajatile kukumezekeleni ekuthatha ukuthi abana bona bodwa. Kodwa-ke ngezinye indlela ngithi for ilizwe leZimbabwe kuyinto enhle eyenzakalayo.
Mnumzana Sibanda, ngakucele lwamabandla aphikisayo lawo kungani hayi asonto esingathi thina singabona iZANU-PF isiphuma embusweni, ukubona njani?
yaya angiboni iZANU-PF ingazikhupha yedwa embusweni kodwa ukuthi ikhathesi isebuzimeni bokuthi ingakhitshwa embusweni ngamabandla aphikisayo kungabe kuyinto enzima kakhulu ukuthi sikhangelise njalo siyithembe ikakhulu nxa sikhangele ukuthi wona amabandla aphikisayo akatshengisi ukuthi azwanane njalo azinike ukuthi bazakulwa njani kukhetho olulandelayo njalo nxa kuyikuthi iZANU-PF iphumelele ukuzibulala amabandla aphikisayo kufanele akhe isivumelwano esikhulu esiqinileyo esokuthi bangenza njani ukuthi nanxa befake ubukhokheli bafake ubukhokheli obungathembeka njalo bungaphangisa belule ilizwe ngendlela enhle kodwa kufanele silandelele ukuthi wona amabandla aphikisayo bekufanele kathi siyaqaleke manje ukugijima odoko sokuyikuthi umkhokheli wabo laye ngani akezwa kuhluse usegoli udinga ukwelatshwa ngoba phela indlela iZANU elwa abalwa ngayo manje yokuthi o vice president bakhiphelana ama statement bebanika intatheli izindaba ayisiyo ndlela yokukhulu kusho ukuthi bona ngaphakathi kwabo vele ngabathola ukukhulumisana ngabantu abangakhangelana emehlweni xa bengakhangelana emhlweni njengesi ukuthi bangabe bethole ubuzima obukhulu singazi ukuthi upresident uMgabe ufike wathini njengoba ethole izinto sezimika buhlungukane
Mnumzana Sibindi ungathi uMongameli Mgabe utshengisa yini ubukhokheli obuqotho nxa sikhangela okwenzakala
ngakutsho kathesini mina nxa ngikhangele uMongameli Mgabe ngibona ngathi athengisa ubuqotho obuphakeme ukuba ngumthungameli njalo nxa nginanzelela mina ngowami umbono ngibona ngathi into zonke ezenzakalayo sezingaphezu kwamandla akhe siyananzela ubana umuntu omdala futhi ubudala bakhe kusuka ngathi uyonthandela kodwa ke sukusegcekeni ukuthi zonke ezenzakalayo lezi kangingathi kulabantu abangemuva abamfunzayo ukuthi yenza so yenza so yena ngokwakhe ngibona ngathi ekuthungameleni kwakhe aselawo amandla usethungamela wabanye abantu nanzelela kathesi sezinengi kungakuyenzaka into eziningi sibona umama oyelizwe ishestileti umkakhe uGrace Mgabe engakhulumile ukuthi uMgabe angazike ukubana abe lesinoma sikhathi uma ugidlela uphambili afike akhuluma akhulume kwesikhathi ahlamba zabantu ayenze lokhu lalokhu ngemva kwesikhathi esithile uzakwanda uMongameli eselondlela khonapho njalo futhi sinanzele ukuthi owakusengibhekini ukuthi ibandla yeZANU-PF igcabukane phakathi and isikhathi esiningi sesinanzele ukuthi uMongameli Mgabe usesenza amadinga esikhathi
Mnumzana Sibanda isikhathi savumi ungasigqibela uhlelo usipha nje imbono yakho yokugcina
ngiyabonani kungatheli ukuthi abantu banandelesi ukuthi iZimbabwe igxile kakhulu njalo ibanjwe kakhulu ukuthula ukuthi ngathi ukuthula khona kungathi ukuthi kungaliwa abantu bangahlali begijimisana ezitaladeni kubanjwe ukuthi iZANU kayilwisani ukulwisana kwezanu lokhu kufanele sikunanzelele sikukhangelise kuhle ngoba kungagcina kuthele ilizwe lonke phakathi komnyama omkhulu kakhulu okulwisana ngendlela engayisiyo njalo siyeza ukuthi ukulwisana kwangikhona nxa kukhulunywa phakathi kwakho vice president uMphoko noMnangagwa sokukhulunywa ngezinto ezifana nokubandlululana ukuthi hhayi uMnangagwa yena uhambe wayakhonale wathi iMashingo ilizwe elizimelele lodwa into ezifana nalazelezo abanye besithi hhayi uMphoko uzama ukuthi kwenze ukukhethana kukhethwa abantu besindebeleni njalo njalo
Alo-ke umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe bexoxa endawonye lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukusilela kwedola lemelika elizweni sokubangele ukuthi abanye bathi ilizwe kumele lisebenzise irandi lakwele South Africa kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni okukhulumisana ngezesimo somnotho lokuba sibaphatha kanjani abesifazane obizwe ngabenhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane owe Women's Coalition of Zimbabwe oqhutshwe ngendikimba ethi Women Unmasking the Zimbabwe Economy. Enye yalezingcwethi kwezomnotho engumcebisi njalo kahulumende kwezokuthuthukiswa kwawo uProfessor Ashok Chakravarti uthi okunye okungenziwa nguhulumende yikubuyisela imali yakuleli lanxa usobala ukuba kuzoba nzima ukuthi uZulu akwamukele sewalahla ithemba ngemva kwezehlakalo ake wahlangana nazo eminyakeni yangemuva.
The bottom line is that we are in a situation where there is a shortage of cash.
Iqiniso elikhona yikuba sikusibanga esibi iyasilela imali yakwamanye amazwe ngasingaqabelani amanga masidinge enye indlela yokulungisisa lolu daba.
Uthi lanxa eseleminyaka esitshiyagalolunye ezama ukumcebisa uhulumende ukuba avumele ukusetshenziswa kwemali yakwele South Africa eye rand akayi kulahla imbeleko. UChakravarti ngomunye wababephikisana lombono wokusetshenziswa kwebhondi kusukela ekuqaleni. Omunye wabekadebe kulo mhlangano ngunkosikazi Audrey Jaramba ingcwethi kwezokukhulumisana ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kanye lentuthuko enhlanganisweni ye women's space.
Kule nto okuthiwa yi-informal sector policy, njengabo mama sibona ukuthi kuqakathekile ukuthi lathi sithathe indawo lapho okukhulunywa lezi ndaba ngoba ziyasiphatha directly. Ngakho-ke kufanele njengabo mama sekele nje ukuphonga ukugijima ngemisebenzi yethu, kodwa sibona ukuthi siphathisana lohulumende, sihlala ezitulweni kumakomiti wona lawo afakiweyo amenyethweyo ukuthi abekhangelana lale zinto zendleko ye-economy yethu.
Uyawusekela umbono walezingcwethi unkosikazi Jaramba wokuba uhulumende avumele ukusetshenziswa kwerandi njengoba lesi simo ilizwe likiso kwezomnotho siphatha abesifazane kubi ngokuphindiweyo okwedlula abesilisa.
Indaba yerandi qiniso lihle yiyo vele imali engathi iyasiphatha kakhulu njengabomama. Iningi lethu siyawela siye eGoli siya ngaphetheya, but ungakhangela ukuthi region yethu vele irandi iyimali esebenza kakhulu khulu. So mhlawumbe njengomama sibona kubalulekile ukuthi hayi mhlawumbe kumele lathi sibe si-supporta sisekela lesi sinqumo sokuthi mhlawumbe uhulumende akathathe lo mango wokuthi i-economy yethu ibisebenzisa imali ebiza amarandi.
Lanxa kulethwa kwemali yeZimbabwe kulinyathelo elihle, uTsharamba uthi kodwa uZulu sekukade walahla ithemba ngalo hulumende, kuzothatha isikhathi ukwamukeleka kwalo.
Endinqubela phambili ngeyokuthi thina njengomama yithi esikhokhela imizi yethu, yithi esikhokhela engathi ama-communities ethu. So kubalulekile ukuthi into zibe lula kithina kulokuthi sibe khathesi okwamanje siyadubeka ngoba kulama rate abamaningi-ningi. Enxa kulidola laseMelika sifuna i-rate enje, nxa kulibond sifuna i-rate enje, nxa kuyi-transfer sifuna i-rate enje. Njengabomama kuyasidida, kuyasistressa sibili.
Ingcwethi zithi kunje kudingakala imali phose ibhiliyoni linye lamadola kwelemelika ebhoda ezandleni zabantu elizweni ukuze sizinze lesi simo ilizwe likiso. Zisithi le eyizigidi ezingamakhulu amathathu ebhodayo kwamanje inganeli, njalo seyehla kakhulu isukela kwezingamakhulu ayisithupha ngomnyaka ka-2009. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kulezihlakalo ezisabekayo lonyaka kuzwekazi le-North America lezinye indawo emhlabeni wonke jikelele ezidale ukuhlupheka okumangalisayo phakathi kukaZulu. UMark Green, umqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuncedisa abaswelayo olwe-United States Agency for International Development kumbe i-USAID, uthi umhlaba wonke ubhekane lenhlupho ezishiyeneyo ezizwisa usizi. UGreen utshele abasemhlanganweni wokucubungula okubhekane loZulu ukuthi kuningi okumele bakwenze ukwenzela ukuthi banqabele ukuhlupheka kukaZulu. Lamhlanje kuzwekazi le-North America uZulu ubhekane lohlupho oludalwe lizulu lesikhukhula elinekathathu. Elizweni le-Mexico uZulu ubhekane lokubhidlika kwezindlu lokubhubha kwabantu abaningi kulandela ukuzamazama komhlaba okwesabekayo okwenzakale kabili. Ilizwe leMelika lithumele kwele-Mexico le-Caribbean Islands iqembu le-Disaster Assistance Response Teams ukuthi liyehlenga abantu ababhekane lomona odalwe lizulu lesikhukhula kanye lokuzamazama komhlaba. Kuzwekazi le-Afrika indlala emangalisayo kanye lempi zomvukela kumemetheka okungelankawulo. Lokhu kwenzakala emazweni anjenge-South Sudan, Nigeria, Somalia le-Yemen, lapho kulabantu abayizigidi ezingamajumi ayisikhombisa 70 million ababhekane lezahlakalo lezi. Uhulumende weMelika ukhangelelwe ukuthi uzanika amazwe la izigidi ezingamakhulu ayisithupha lamajumi ayedlula isikhombisa zamadola 575 million yokuzama ukunqabela uhlupho lolu. Kusenjalo kuzwekazi le-South Asia, abantu bohlobo lwe-Rohingya Muslim babalekela ubandlululo kumbe inketabechavi kwele Bema. Ilizwe leMelika lithi lizanika abantu abahluphekayo uncedo olulesisindo esedlula izigidi ezingamajumi amathathu amadola 32 million dollars kulabo ababaleke eBema asebehlala eBangladesh.
lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika lusigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje igama uChris Gande lilale
lontungameli inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.